statement yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo oso kwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Okuthi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time, ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedisekile ukuthi abanye bethi i-constitution i-it, abanye bethi i-constitution i-it. Okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo ukuthi bephumele determination eyiyo eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle ukuthi ndonke kuphele kucaca ukuthi nguThamisa kumbe nguKhube owaye-right yini, khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini kuba ngu-vice president ukuthi uKhube ayekhala ngayo.
Ye nanto udaba Mnumzana Chirotsa, wena ungathini ngalokhu vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lona lolu eyokuthi uMnumzana Chamisa kakhethwanga kuhle, ungathini wena khona?
Ngiyavumelana lo mfowethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing ukuthi i-timing yangkhona iyasolisa, kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka uMnumzana uChamisa loMnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president, bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela, ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quita movere, esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi sinjani yona i-high court iphambuke. So mbona ngani lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye nanto ke udaba Mnumzana Fuzwayo, uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirotsa?
Uthirota ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ekuthini ayisaceli kuhle i-judgment futhi on which specific issue abadada kuyo. Abantu sesigijima ngoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court. Sesigijima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to i-judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa i-question yokuthi vele uMzuri loThamisa babengene njani constitution ye-MDC ukuthi yona i-constitution yayisithini ngokufakwa kwabo. Kube sokusuba ne-problem ukuthi ngase sibuya ngakhangelela thina okuningi iy'ngxabano ezivele zikhona phakathi kwe-MDC. Ngiyezwa kathesi uMonzora uyajikelwa phakathi. Of course nxa sikukhangela ukuthi uvele phakathi kwe-MDC uyayibona isandla, uyathi kule sandla sikamonzora phakathi, ngoba uMonzora uke wahinta before izinto ezifanana nalezo eziphuma ku-judgment futhi i-congress akumelanga ihlale uhlale i-extraordinary ela ama-structures ka-2014 and so on, izinto uMonzora ka-creator before. So usuka kudayilute i-issue ukuthi uThamisa noMzuri bafakwe ngendlela eyiyo yini. I remember very well kwaba lo msindo lama-complaints nama-contributions lama-critics amaningi ku-social media laku-mainstream media abantu bekhuluma ngayo indaba nale kufakwa kwama-vice president kanti vele sebefakwe njani.
Nanto ke udaba Mnumzana Chirotsa, uChamisa loMzuri bangena okungekho emthethweni, kungakuliqiniso yini kona
lokho? Alisilo qinisa ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification. Usitsho bani ukuthi naku i-National Council ingayenza ilokhu zena isinqumo esingekho ku-constitution, kuyabe kuzamelelwa i-Congress ukuthi ilungise leyo ndaba, angithi. So ngingatsho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-Congress ingakabi khona, ngoba phela nxa kule phutha kutsho ukuthi i-Congress iyabiza njani izagcwalisa.